Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosibili mhlazi ku 11 ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
so tina sa decide ukuthi sesingakhona ukuthi sisize a few families that can afford to help. So we started an initiative into the Black COVID Relief Program. That initiative's aim is to help abantu abavulnerable, abantu abaswelayo.
Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele cikwane le coronavirus elizweni ngesikhathi abatsha beqhubeka ngenhlelo zokusiza abaswelayo.
Akusisebenzeli ngoba amabutho akhonofu ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukuchaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke.
Lo nyaka eZimbabwe linanze usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day nesikhathi uZulu ekhala ngokuhlukunyezwa. Amabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo basele bebambe ongaphansi ngemva kokuphindela kwequla likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa lingakhulumisa nangalabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4748 asebefunyenwe bele gcikwane le coronavirus elizweni. Asebesinde kule gcikwane sebedlula inkulungwane lengxenye 1524 labulala abedlula ikhulu 104 emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe bele gcikwane leli sebesedlula isigidi 1,055 labulala inkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lantathu 23,582. Abekolejini le John Hopkins University babika ukuba emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.1 million abafunyenwe bele gcikwane le coronavirus. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 737,285. Abenhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha lokho beqhubekela phambili besiza abaswelayo ngalesi sikhathi elizweni kule lockdown yokumelana lesifo se-COVID-19. Abenhlanganiso elwela ilungelo loluntu bathi njengoba iningi labantu elizweni liziphilisa ngemisebenzi yezandla, i-lockdown isichiye izigidi lezigidi zabantu zibhekane lendlala. Inhlanganiso ye-The Black Movement okhokhelwa ngumnumzana Simon Magama ngenye yenhlanganiso ezasungula inhlelo zokusiza abaswelayo. Umagama uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu kungqoqo ayenze lo Mike Hobe we Studio 7.
Inhlanganiso The Black Movement inhlanganiso ebunjwe through ama social media abo ma Twitter, ma Facebook nabo Instagram. Injongo yethu ngokuphakamisela abatsha ukuthi bakwanise ukuthi babe besebenzela bakhone ukufunda ama skills about ama business.
Sikhuluma nje selisize abantu abangaka.
Okwamanje we viewed hundreds of people budwana okwamanje. Sicale ngathi arare lapho esize khona abantu from ukuwadzana, even went as far as umtoko nabo marondera. Abantu esibasizayo sibathola ebulenjini ku social media. That's why ubona ukuthi abantu esibasizayo they are scattered because we're getting them endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje even kobulawayo sinogogo one feeding scheme yakhe. We got that contract through a young man called Tawanda Mucheiwa. They brought the issue kagogo ukuthi ugogo unabantwana abaphekela ukudla ukuthi bebesidla ama-feeding scheme. I sent out my representative from Bulawayo, the volunteers from Bulawayo. Bahamba kugogo waya asisa sabonthi no for sure ugogo ufuna ukuthi asizwe ngokudla sabe sakhona ukuthi sibe sisiza. I think ugogo une feeding scheme yakhe nabantwana about 30 to 40 people.
Sikhuluma nje elizweni liphansi kohlelo lwe-lockdown. Ukubhodabhoda vele akuvunyelwe. Sike uke wangichasisela ukuthi ukudla lokhu okunye liyakuthatha from South Africa buhamba eZimbabwe, okunye liyakudinga phela elizweni. Uhlelo lwe-lockdown seluphazamise na indlela elisebenza ngayo.
Kunzima Mike phandle ngale. Abantu abasisizayo ukudistributha ukudla kwethu, ama-volunteers. So yabona njengama-volunteers abanye abanayo i-access yokuthi bathole ama-permit awuhambisa. So you find out amanje sinabantu ababili nje abanama-permit ukuthi babe behamba bedistributa ukudla ebantwini. So okwamanje nathi sike saba affected especially when it comes to movement yabantu. So but sike sithi lapho esikhona khona ukuthi siyakhona ukuhamba maye ukuthi akula amapholisa abahlupha abantu erodini or anything yenzakalayo then so deploy abantu bahambe bayodistributa ukudla ebantwini.
Awutshele phela uZulu ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo, mayelana nokuhlala nemiso yenu, either plug movement, kumele ayebo.
Hayi, uma uku-Twitter iyendu yethu ithi the square plug. Uma uku-Facebook square plug again. If you're on Instagram, is the square plug. Or you can visit our website on www.theplugmovement.org.
Lo ngumnumzana Simon Magama, umkhokheli wenhlanganiso ye The Plug Movement. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 ecingweni ekuse South Africa. EleZimbabwe lamhlanje belinanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olo Defense Forces Day ngesikhathi uZulu esithi kasikho isizathu sokuhlonipha lolu hlangothi ngoba sekukade baphambuka kusisekelo sombuso welizwe esithi kumele balondoloze ukuthula lokuvikela umuntu wonke elizweni jikelele bengayameli cele linye. Kodwa umongameli Emerson Mnangagwa uthi uyancomeka kakhulu umsebenzi ophathwa ngabezomvikela njalo kumele bahlonitshwe baqakathekiswe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Owakuqala lonyaka selokhu ilizwe lathola uzibuse ayizange ibe khona imibuthano yokunanza iDefense Forces Day ngendlela yokulondoloza isiqondiso sokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-WHO kanye laye uhulumende. Emazwini akhe awethule esesigodlweni sakhe ese-State House, umongameli Emerson Mnangagwa uthe kungalesi sizathu uhulumende wakhe ekubone kufanele ukuba lonyaka leli langa linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi ZDF Celebrating 40 Years of Excellent Service to the People. Lonyaka uMnangagwa uthi leli langa linanzwa ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokuhlaselwa ngendlela ezikusibanga esiphezulu kusetshenziswa indlela zokukhulumisana zebulenjini ngenhloso yokuphazamisa umsebenzi wabezomvikela.
Ekuqhubeni umsebenzi njengalokhu okusisekelo sombuso, abe-ZDF baqhubeka besebenza umsebenzi omuhle kakhulu selokhu basungulwayo. Kungakho ke kufanele kuba bancome. Siyababonga kakhulu ke abe-ZDF ngokuqhubeka kwabo belibutho labantu okulizinga laphezulu abaqhubeke ngalo yonke le minyaka.
UMnangagwa uthi kunje leZimbabwe lihlezi ngokuthula kungumsebenzi wabakubutho abakulondolozayo belandela isekelo sombuso welizwe. Kodwa uZulu lamabandla aphikisayo bathe kwenzakala elizweni kuphambana lenkulumo kaMnangagwa abakubutho sebaba yingxenye yeZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafaspanda, uthe abezomvikela baqhuba umsebenzi wabo belobandlululo.
Kodwa uzabona amasotsha sokungani izinja nje ezikokuthiwa sa. Ungathi inja sa, nje le nkomo, nje le mbuzi, iyabamba. Kanti ngomthetho wamasotsha kuthiwa uza kwenza into oyibona la uyiqondile, hatshi eyokuphonguthiwa yenza ngoba ungenza lokho la ulecala. Namhlanje thina sikhumbula amasotsha ezebra lawo ezandla lawo ekuthiwa ngama-freedom fighters, uSmith yena esithi ngamagandanga ngamathororo.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi osekusenzakala elizweni ayisikho abantu abakuyela empini ukulwisa ukukhipha uhulumende woncindezelo ngaleso sikhathi.
Ibutho selisetshenziswa kwezinye indawo ezingasozo ukuvikela ilizwe, selisetshenziswa njenge-paramilitary ye-party.
Omunye wabakhulumisane lalo msakazo umnumzana Stevens Banda uthi akavumelani lenkulumo kamongameli Mnangagwa ethi abakubutho ngabantu abaqhuba umsebenzi wabo ngendlela njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso.
Nxa izinto zingamanga kuhle eZimbabwe, opposition bama-civil society ngathi ayatshengisela ukuthi leZimbabwe liyama livikele ibandla elibusayo, livikele umongameli waseZimbabwe. So ngenye indlela singathi akule esingakuthakazelela uma sikhangela ibutho laseZimbabwe. Alimelanga abantu baseZimbabwe, limele nje singathi ngumongameli welizwe leZimbabwe. Njalo singathi ikakhulu liyaqondiswa mbe liyakontrolwa ngumongameli waseZimbabwe esingathi ngucomrade Mnangagwa.
Lanxa uzulu weZimbabwe ehlaba omkhulu umkhosi ngokuhlukunyezwa nguhulumende owephula amalungelo oluntu esebenzisa abezomvikela, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19, umongameli Mnangagwa uqhubeka esithi benza umsebenzi oncomekayo. Iziphathamandla zikahulumende wakhe lazo ziyakusekela lokho, zisithi baqhuba umsebenzi wokulondoloza ukuthula elizweni kanye leziqondiso ze-lockdown emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Lo nyaka kobulawayo njengazo zonke indawo zelizwe akubanga lemibuthano yokunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela, eleZimbabwe Defense Forces Day, okungokwakuqala lokho elizwe lathola uzibuse. Lokhu kuvinjwe ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus elimemetheka okwethusayo hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lasemhlabeni jikelele. Ngaphandle kokuvinjwa kwemikhosi yokunanza leli langa, uZulu ukhala ngokuhlukunyezwa ngabezomvikela ngalesi sikhathi beku-lockdown. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka abebutho bananze usuku lwabo phansi kwendikimba ethi ZDF celebrating 40 years of excellent service to their people. Kodwa akula mcimbi yokufola lokubukisa izikhali zabakubutho njengeminyakeni yonke ngenxa yohlelo lwe-lockdown lokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe. Ngasikhathi sinye uZulu usola ukusebenza kwabezomvikela ethi amalungelo oluntu ephulwa mahlayana ngabebutho. Umnumzana Mkhokheli Ndlovu osakhulayo wakobulawayo uthi ilanga leli alisela sisindo ngenxa yokuhlukunyezwa abahlangana lakho ngaphansi kwabebutho.
Ilusuku lwakhatheso lwamabutho esithi yi-Defense Forces asikubona ukuthi kuseyikho sibili ngoba bahlala betshaya abantu omelingababa babanakekela, akusincedisi ngalutho. Sokulusuku nje kuphela olukhona olusekhalendeni yelizwe lethu leZimbabwe. Kodwa isiqokoqela sendaba isiyiso kulokhu. Akusisebenzeli ngoba amabutho akhona ofuza ukuthi ngabe anakekela abantu asebhizi esetshenziswa ukutshaya abantu. Kusinceda ngani? Akusincedisi ngalutho. Lusuku nje olufana nje lensuku zonke. Kudala ye sasithi hawu usuku lwamabutho sijabula ngoba kwasilethelani ukuthula elizweni, kodwa kathezi kuthula kwakhona kakukho ngamabutho angikhona wona lawo.
Umnumzana Dumile Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ilanga leli alisahlonipheki ngenxa yezizathu eziningi.
ayisela meaning mhlawumbe engxenye kudala abadala besakhula yale meaning kodwa mina amboni meaning yangkhona ngoba abantu kumele kube yibo ukuthi bangabe basi the defender njengamanje la yibo asisibaye saba more than isithe singasilimaza bona so nxa sikhuluma nge defense angiboni defense esikhuluma ngayo ukuthi singathi we are celebrating Defence Forces Day which defense silayo thina njengabantu ngoba i defense yangkhona yiyo esihlukuluzayo njengamanje yesichayayo so hayi kimi Defence Forces angiyiboni lokuthi kuyini njalo angila meaning layo njalo futhi asonto engicabangayo ukuthi kumbeni kule Defence Forces ngibona nje kufanana konke mhlawumbe bona abayibe ba protector
Unkosazana Kelly Nyoni esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi abebutho sebehlala njalo nje bese emgwaqweni bese thusela uZulu
kudala abebutho babengaphomba ukubona bonakala bebhotabhota njengalokho sesibona khathesi manje khathesi kunzima ukuthi sithi sithakazelela ilanga labo ngoba bona kuyibo abasihlukumezayo abasichayayo
umnumzana Dumile Dube uthi kumele abebutho bayangeke ukunanza usuku lwalamhla ngoba bencindezela uZulu njalo besephula amalungelo oluntu
usuku lwebutho lonyaka luthakazelelwe ngesikhathi lapho abantu abambalwa bebika ukuthi bathunjwa bathoye ukuthi abanye babotshwe ngabebutho lamapholisa behlangene umongameli Emerson Mnangagwa uncome umsebenzi webutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo beletha ukuthula elizweni umongameli ubonge uZulu ngokugcina ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lokungahlaliseki kuhle
usuku lwe Defence Forces Day lonyaka lunanzwa ngesikhathi kuphuma imbiko ethi kulabantu abathunjwayo abanye bechaywa kuthi abanye njalo bebotshwa ngabakubutho lamapholisa behlangene kodwa esethula umbiko wakhe wokunanza leli langa umongameli Emerson Mnangagwa uncome umsebenzi wabakubutho ethi sebe leminyaka engamachumi amane besebenza ngobuqotho njalo belondoloza ukuthula elizweni Ngimele Studio 7 yobulawayo ngingubathabile masuku.
Yebo 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 umthakazo omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection lapho siza xoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe umthakazo omuhle asihlanganeni kuhlelo 3 connection ngo 8 ntambama lilami u Mike Hove
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abehluli bedale elitsha le Constitutional Court elizweni lemali bafungisiwe ngomvulo esigodlweni salelo lizwe eBamako ngemva kokukhethwa kulezi sikhundla ukugqiba ingxabangxoza kwezombusazwe ebikhona. Kulelo lizwe kunyanga esedluleyo umongameli Donald Trump weMelika ususwe ngesiphangiphangi esigodlweni sakhe seWhite House izolo kulandela ukudutshulwa kwesilisa phandle kwalindawo ngamapholisa eSecret Service obikwa ebaqondile sengathi uzabalimaza owesilisa lo oleminyaka engamachumi amahlanu lanye uthwalelwe esibhedlela elimele kakhulu
Uhulumende uthi ukusungula umkambo wokuthengisa imali yakwamanye amazwe kumbe i-foreign exchange auction sokubangele ukuthi intengo yempahla yezitolo ingasakhweli mahlayana. Kodwa iziphathamandla zamankampani zithi ungabi lemithetho ebalulekileyo elawula ukusetshenziswa kwemali yilo udubo olukhulu kwezomnotho. Ingcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Rejoice Ngwenya uthi umkambo wensitha lo awusebenzi.
Uhulumende nxa esithi yena umsika wemali, imali yangaphandle uyaphumelela. Angiboni ukuthi kungaba kuliqiniso ngoba siyabona ukuthi intengo yezinto ezitolo ilokhu ikhwela. Kuthi abalungisa impahla kumbe lalaba abangenisa izimpahla ezivela ngaphandle kwelizwe beloke besithi bona bathenga imali emsikeni womnyama ngoba imali ethengiswa kumsika womabhenki umsika we-reserve bank kayeneli ngabe sitsho njalo ukuthi umsika wakhona awusebenzi okunye ukuthi umsika wakhona uhulumende yena ulokhu izandla zakhe zilokhu zibambabamba yonke indawo ngaye kuthiwa khona umsika wakhona uvulekile kungaba ngcono kodwa balokhu bekhuluma besithi bona hhayi thina siyancedisa baya-allocata kumbe ungafuna ukuthenga kumbe imali yakhona kumbe thiwa ilutshwana hatshi angibona ukuthi umsika wakhona uyaphumelela kabawuyekele umsika usebenze wodwa umsika ovulekileyo ukwenzela ukuthi imali yakhona ithathe esingathi khona ngesikhiwa i-market rate i-optimum position
lokhu kugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila lokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mkasa othi ilizwe livele alilamali yinqe ngeyaluphi uhlobo
okwakuqala Gandhi eZimbabwe akulamali ibhondi lona lelo vele kalitholakala emabhenki noma ungazuhambe yiphi ibhenki akula bhenki eza kunika imali khathesi sikhuluma ngalabo abasebenza kohulumende abaphiwa ama-RTGS la ukuthi kumele kukhonvethwe abaphiwe i-nostro yona le ama-US dollars ukuthi ikhonvethwe iye ku-RTGS lakhathi sesikhuluma kulabanye abavukele kuseni beseyabamba amalayini befike kuthiwa akula mali ebhenki akula mali ebhenki vele ngitsho even la yona le imali siyibona nxa zigada kubozuko uzuko ngoye okanye ngathi ubambe i-bond note but ezitolo akula njalo izitolo zonke sibi noma eselokitshini lapho endlala khona emagogwe north noma uye edrobheni ku-ok omkhulu uzabona abantu belayinile bathenga nge-forex izitolo zonke sezivulile vele ukuthi kuthengwa nge-forex so lokho kukhulunywa ngohulumende ukuthi izinto kazisakhweli ngenxa yomkambo lo wawufakayo ayisikho qiniso
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries ithi osomabhizimusi kabawuthembi umkambo wemali lo. Ungwenya uthi udubo yokuthi impahla yonke ithengwa phandle kwelizwe okubangela ukuthi ilizwe lingatholi imali yakumanye amazwe.
Izimali ezifanele zibe khona ezokuthenga imitshina elungisa impahla zalapha elizweni. Kayibonakali esingathi khona i-capitalization ngoba nxa impahla zilokhu zithengwa zivela ngaphandle kwelizwe akutshengisi ukuthi kungenzeka ukuthi imali yakhona ingenela ukuthi imitshina ithengwe okwesibili udaba lemali imali yalapha elizweni ilokhu iyimali elula kakhulu kayibambeki
unkosikazi Mkasa uthi okunye ukwengezelela udubo ukuthi akusela abayemukela ezinye indlela zokuthenga ngemali yefonini
akusela sitolo esisodwa esivuma iswipe so laba bazafakelwa ama-RTGS abo laba ama-nostro laba ngikhuluma ngama-77 sebethwala nzima imali zabo zikhona emafonini zikhona kumabhuku emakhadini but kazisasebenzi akusela sitolo esivuma iswipe noma i-ecocash imali siphelela ekujuseni kuphela ifoni kambe lilizwe lona lelo lokuthi uyathi $1,000 efonini ikhanye iphelela ekujuseni nje usufona nje uthenga amadata
ezinye iingcwethi kwezomnotho zithi ilizwe ngabe liyasebenzisa irand lakwele South Africa ukuze kuphele udubo lwemali elizweni kodwa uhulumende uqhubeka esala Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo elizweni balemizwa ehlukeneyo ngendlela iqula elithunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ukuzodinga ulwazi lokuxazulula indubo ezibhekane lelizwe. Leli qula lize eZimbabwe lakhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela lingazange laba lethuba lokukhulumisana lamanye amabandla ezombusazwe loba inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu umlondo lozindlovu sethulela loludaba ngokugcweleyo
Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufamadi, legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esestate house izolo. Abathathu laba babuye ukuze kuzwa okungabe kubangela indubo ezibhekana lele Zimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa abamabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke la izolo bamangala sebetshela ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngupresident Ramaphosa oweSouth Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi upresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume bekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela le South Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo le Zimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Uthe abasoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akusadak angenele kundubo ezibhekane le Zimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nyikadzino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba ele-South Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane le Zimbabwe.
Into yankonda etshengiswayo yikuthi vele bathanda iZimbabwe osebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umtathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elukize izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazilutho ngokukhulunywa phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli weSouth Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe uEmmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi eofisini kamongameli kumbe embassy eSouth Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthe nxa leSouth Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kalikazimiseli ukulungisisa indibubo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakapresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi upresident Ramaphosa akakabi akakafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe icine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntathe lezindaba eHarare izolo, omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume loMnangagwa kwabezindaba ngoba bezameli beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30 kumbe kusasa ntambama ngo-7:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.